umnumzana kuqhaqhaphulu wayekubandla le-People's Democratic Party ngomunye wabancintisa kukhetho lolu kulandela ukuxotshiswa kwakhe edale lephalamende.
Sesiqalisile ukukhankasela ukuvota. Into yokuqala nxa siqalisa ukukhankasela ukuvota ukuthi sikhangele sicheck-e ama-voters roll ukuthi iqondile. So into yokuqala sisa-analyze i-voters roll yethu, sikwenza masinyane lokho. Okwesibili esikwenzayo ukuthi siyakhuthaza abantu ukuthi bayarejista ukuvota.
Uphulu uthi engabiselwa edale lephalamende uzakwenza imisebenzi yonke ehambelana lomele inkulumane edale le-House of Assembly
ukuze abantu ama-problems abo aphele kumbe abe nganeno. Kuzafunakala ke ukuthi mina ngilaya e-Parliament ngenze umsebenzi ke okugijimisa uhulumende, ngisenza i-oversight, sibona ukuthi umsebenzi wabantu uyenziwe. Ningakhangela ukuthi ama-MPs ayesebenza kudala khonapho ngesikhathi sabogugrawundi adumileyo njengabo-Stephen Malunga, babedume ngokuthi bayekhuluma e-Parliament izinto okumele zenziwe, njalo bayekhangela ba-expose i-corruption ekhona, ba-expose into embi eyabe isizakala ngaleso sikhathi. Thina ke okukhona ngathesi kule-corruption eningi, kulezi mali ekumele zifike ebantwini ezingafikiyo, kulama-projects okumele afike ebantwini angafikiyo, njalo kule economy nemisebenzi okumele icreatwe engacreatwayo, sibone abantu bethola imisebenzi. So owami umsebenzi uyaqhubeka ngilwela e-Parliament njengalokho engakwenzayo ngesikhathi ngise-Parliament. Nami ngomunye wama-MPs akhuluma kakhulu ngezinto ezithinta ilizwe.
Uthi kuningi okuhlupha abantu enkulumane kobulawayo.
Indaba yemisebenzi ihlupha abantu kakhulu enkulumane naselizweni lonke jikelele. Uhulumende kumele acreate imisebenzi eminingi. Abantu basebenze njengakudala, bavuke bathathe amabhasi baye emsebenzini. Isizathu sokuhlala edolobheni kubana kumele usebenze, uthole indlela lawo yokuthi unakekele imuli yakho. Khonokuyana yikho kuswelakala kakhulu. Umsindo onengi lokuhlupheka okuningi lokudubeka okuningi usukusela khona lapho, ngoba kumele wenelise ukuthi uthenge ukudla, kumele wenelise ukuthi ugade amabhasi, kumele wenelise ukuthi uhambise abantwana ezikolo, ubhadale amanzi kakhansela, uthenge amagezi. Uzakwenza njani khonokho ungenamsebenzi?
Omunye wabancintisa kukhetho lolu ngumnumzana Gregory Ncube okubandla le-Republican Party of Zimbabwe.
Uyabona inkulumane siye uhluphi kakhulu singakhangela ebantwaneni besifazane, i-youth, girl child, labantu abangomama. Bahlezi belenhlupho eziningi ezokuthi kudingakala ukuthi bancediswe, ngoba abantu abangomama kumele banakekele. Kodwa lokho kule same problem from day one, ngimncane ngikhula ngiphuma endlini ngishiye umama ngikwazile uhlupho oluthile, ngiphenduke futhi ngisole kufanayo. Nxa ithuba selikhona lokuthi ngene ephalamende, ngihamba ngiyekhuluma kusekuselabo, sibonisane, bangizwe ukuthi ngithini, ngoba ukukhala kwabo sisi bami labanabami uhlupho lwabo ngolwami. Kulabanye abantu abangenayo bahlale bephiwe futhi i-development fund kodwa bengenzi lutho, izibuyele i-development fund yami. Into eqakathekileyo ukuthi i-work with the community regardless of which political party they come from. Ihlale phansi lonke livumelane lenze ama-project proposals, then when that money comes you sit down and vote on what to do concerning that money, le project ilabe libone i-productive to the community and you do it. Abantu ngobhuti bami, ngosisi bami, I've talked to many of them and they know and appreciate their way ukuthi ama intentions ami ngawani, and I'm not a corrupt politician ukuthi mhlawumbe njena mbizi whatever ngikuthi manithembisa abantu ezingekho, because na my main aim is angifuni ukuthembisa umuntu lutho. I can promise my girlfriend but I don't want to promise people things. I want ukuthi ngeneni ku-ground sonke nini siyenze nini into okumele siyenze.
Baningi abafisa ukukhethwa nguZulu enkulumane. Bakuqila umnumzana David Ndlovu oke waphatha isikhundla sikameya kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.